iqiniso elikhona ukuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu, ukuthi idola 1 le-America ngagcina kulizwa liku-17 kathesi ngezwa ukuthi liku-24. So somebody ole salary yokuthi isindexini enziki uyathenga ama items izinto ezingakhi sikhangela ukuthi ama price angona cooking oil uyayithola ku-$5 leziki kusho ukuthi yabese kuyimali ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzisa.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini, njalo kuyini kahle kahle ukuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umumbu. I think indawo zonke ingathi njenge-district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu, but anti yabona linganikwa umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isitshebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha bakunikwa, but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njengoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke, ukuthi lowo ngutisha, leli lipolisa, indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilawo njengabantu. I think umuntu wonke kade umele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo. Ukuthi abantu bemelele 3 months I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle futhi emini nantambama. So akusoze kuthathe isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu nalowo abawunikwayo, but uhulumende wazama kakhulu. Njengokubona kwami ewodini yami, hayi ingathi i-household yakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.